sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena bengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uyele lalela liyenze lokuyana. Akulanto nje lenye esikileyo phakathi kwamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entatheli zindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Umnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028. Lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe iConstitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 uMnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena bengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamandla ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yontana ebikhuluma le ntatheli zindaba ikhuluma lama editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thine singakakubona. Ngakho yona leyana indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyele osethe ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazinyo. Ngakho ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwane. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane ikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lo mphakathi le nkulumo ezinjengazomziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni, inganunu esitaladeni kuyabe sokunuka kantungwana sokukhona okufileyo sokunuka. Sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini, ingumhlola. Xa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Xa izihambela yona la mabutho ahlobileyo sokulabo makuphuna kuyabe kungasalunganga. Kusengumhlola sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
UDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Abalwela amalungelo entatheli zindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga uMhlanga ngoba wephule umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. UMhlanga usebenzela iphephandaba leNewsday. Ukudingwa kwakhe ngamapholisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Blessed Geza. Yena othi uMnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. sikhuluma nje ugeza laye udingwa ngamapolisa emethesa icala lokuthuka umnankagwa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintathela izindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulala ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumo weZimbabwe ayibona ngakhona le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Vakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe, kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo. UMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
UMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthu na umbuso kumgabe. Kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntaka mgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamdlulokhu emhlonipho umgabe is a father figure to him. Okutho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ehofisini kamgabe waba ngusekretari wakhe beseMozambique wabuya elizweni waba nguminista we-intelligence, kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uye lela luyenze lokhuyana. Akula nto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kamnangagwa lomgabe.
UDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintathela izindaba.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyanamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatsha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatsha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatsha belikhumbula ukuthi angathi isikhumbuzo nje kulilanga elilwalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasidelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zethu ezisiphetheyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba iyouth la kayibona ukuthi iphila kanjani yabo. Hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abasithethe kuyibona abayenza le ntimbi besihlanganela besenza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lezidakamizwa. UMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona aright, kodwa hey inkinga into yamanzi asalawuleke. Isawuthini i-counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu intele ukuthi ishiyana le nto lokho kungena action. Mele kube ne-something ezoyenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane naye. Mhlawumbe ukuze kunqande le zinto ukuthi ngabona laba abantu abadlethele izidakamizwa bavaleke yabo yinto engayinqanda, kodwa hhayi ukuthi umuntu adayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese kuyekela. Hhayi kungaba nzima lapho, kodwa lona vele indawo yezidakamizwa hheyi kumanje kunzima ngoba into yamanje hheyi kunzima ayilaleyo.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani?
Yoningi kodwa incindezo sisuke sibe khona. Intsha yamanje asalawuleki, ayisakhontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane amaprojekthi, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda ey'ntweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda ey'ndaweni eziningi kakhulu, from ku-crime ku-robbery noma kuyikuphi ogoqela intsha nje. Ezilongo bethole imisebenzi, baba busy ngemisebenzi, bathola amaprojekthi, bathola into abazifisayo ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjonga lezi ezikhona manje. ngoba hey sabhekane ne challenge kakhulu ende yabona amaoke eminyaka ibuya nje lokho esekubona kusase kuncane kukhona okukhulu okusaza ufika ukuthi abadala vele kumanda angeke usakhona ukuyicontrol inja manje hayi sasenzima kunzima vele angeke mbonana ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhupho
ekwini okufanele kwenzeke kwenze ukuthi intsha ithuthukiswe elizwe
hayi intsha mele bezile zamathubo omsebenzi ngoba ekhaya awekho amathubo omsebenzi ngaphandle komsebenzi ekhona sekumele kufakana kodwa angeke kusaqala njengakwamanye amazwe yabona ngoba ma sibhekisisa kahle kahle akasilela kwezithambisom yilokhu njeni emsebenzini amisebenzi ayikho yikho sokuphoxa ukuthi intsha yonke iqinise iphuma isheza ukuthi ngamadlela aluhlanga kuthola ukuphila okungcono ngoba kumanje lapho esiphila khona heyi kunzima nangaphandle kwamazwe lapho esasibalekela khona kunzima ma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyaza ukuthi kube la kuleyo ndawo ukucabanga ukubela futhi emuva ekhaya lakho kuthele kunzima kakhulu
kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya ezimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephume elizweni belalise ukuthi babuyele ekhaya
esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nentsinto njengalenza kuthina abantu abatsha medisi singafisa nokubuyela emuva siyosebenza makutha amathuba omsebenzi ayavela
kusigaba sabatsha besixoxa nomnumzana Prosper Ntini okwenhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana ekwele South Africa ngosuku lwabatsha olunanzwe ngolwesihlanu asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo lwabatsha olibhalelisayo uJabo Kancube waseWashington DC
sibonge uJabo Kancube ngohlelo lwabatsha siye kwezamasiko
sigcina amasiko wethu owenzeni
kwezamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lami njengehlala yenza umthembo osithembayo namhlanje lenhlanhla ngoba lomnumzana Thandeko izinto mkandla ukhona ngale ke eGwanda incwadi kwezamasiko esintu ngoba mkandla sizawamukela uhlelo kwabo ye siyakhumbula kudala ke abafana besakhula amajaha wawuzokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume into ezinjalo kambe kusayenziwa yini umkandla njengoba sibona ukuthi abafana bakulezi nsuku babangulenga nje
ye awu dube ungatsheli iphinde lelo ngoba sengathi kuyadanisa ngoba omalume labo sebekhanya nje bephongoba ngabafana ye izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu ebali khalimele sibili nxa senza izinto ezingayisizo besenzela ukuthi amaja akhule elobuntu ukuthi labo nxa sebesiba le mizi yabo izinto zihambe kahle kanti sekusiya kusobela kungaba khona lapha lalaphana kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela
singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukwenzela ukuthi abe ngumuntu osibile ebantwini
ijaha nxa likhula kumele liqalise khona egumeni lingaqalisi phandle le okunye phela kwenza ukuthi lokho ekumele kube ngamajaha kuphe kuba ngamavaka nje yikuthi imithetho isiyayiyekethiswa lapha egumeni uyacoka ungumfanyana kubuya ebusuku njengalapha emadolobheni kuyaqoqoda kuqoqodela abazali sebeyilele endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe sokuqoqoda khona okungabafana lokhu kumele labo abazali nxa bengabazali okuhlalisa phansi umntwana umqondise umxwayise ayisuko kumzonda yikumakha yikumtha anda ukumiyela yiko engathi mina yikumzonda ngoba uzakhula ephonga ukulenga njengoba usitsho azenze lezinto ezizilayo ufice sephonga ukungena lapha ekhaya usephonga ukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasozabe yintanga yomntanakhe
ye siyakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha ahlala khona abantu nje nxa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo umkandla sokwaya ngapho konke lokhu
hayi okunye khonokho ubambela izinto phezulu dube yikho kathabalalisa khona lokhu mina lawo esasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayikondanga sasibanjwa ngoswazi lwephale engabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lomzali wakhe loko sekwaguquka kwantshintsha ke lo hulumende ke kulele lakithi kazange akwenze lula ebantwini wagijimela uzama ujabulisa bona babasakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu lalokhu uyabotshwa mpho-ke ubotshelo wakho umntwana ongasitoa wakho-ke andifike ubonile kulo mama owabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwetshwa sibili wavalelwa ekami kutsho ukuthi laye uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshengileyo endaweni ukuthi isakhela abantwana isibulalela abantwana.
Ye, siyamuzwa-ke lo ngubaba uThandeka Zintimkandla, ingcweti kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke eGwanda. Sibonge kakhulu uMkandla, ungadelelwa kusasa, inkosi yethu.
Ngiyabonga jakala kithi, ngiyabonga mvelase, ngiyabonga balaleli.
Ye, belilami uMthembu Sithembayo uKip Stewen. Lethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwalamhla kwanele.
Sibonge uKip Stewen ngezamasiko. Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeka Zintimkandla.
Yenge inhlala yenza sibingelela ngehlozi nkosi yami ethandekileyo kulolu hlelo lwanamhlanje ovuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela uvuselelo njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi. Kumele siyidobe mhlawumbe siyithinte idumbe siyikhini kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe yiso isimo sakhona. Namhlanje ke sizahlangana ukuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesika-11 verse 28. Matewu isahluko seshumi lanye indima yamashumi amabili nesificaminwembili kufundela kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo, mina ngiza kuniphumula. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obuthiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela womabonakude ubalela kuwamafoni la esiwathwalayo uzafica ukuthi imvama yizinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje, abanye lobuthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abubuyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokhu ulala embhedeni omuhle ecansini elihle bendaweni enhle oyimbatho okuhle qamele emqamelweni omuhle, kodwa okukhulu kakhulu yikuthi usenza khona lokho inhliziyo yakho ingasindwa ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezisinda abantu. Abalutshwane abantu ongahlangana labo awutshela ukuthi konke uhamba kahle. Yebo, kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi, kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyafica ukuthi abantu basindwa izinto eziningi. Siqalile khonapha emindenini labo esihlala khona, kuningi okuhlupha emindeni. Izihlobo zami, akula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni, ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu. Sengitsho nje bona ubunzima bowuswela okokudla. Okokudla njengoba siphuma ekusomiso ebesikuso abantu babengavunanga lutho, la manzi abesehlupha, abantu bewahambela indawo ezikhashana kwezinye isikhathi bayaswela abanye benada la manzi angahlanzekanga amanzi abazali labantwana lalaba bakha amanzi xabana emagumeni uze kuthiwa umuntu odlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu kodwa-ke abantu fice sebethwele nzima ngakhona lokho ukudla ngokwakho kakukho imisebenzi yayikho imali yayikho izikolo zivule abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana bayezikoleni ngoba imali zenhlalo zesikolo kazikho kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi abantu sebezisebenza kadlalowo zisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise kunzima ebantwini abantu bayakhathele bayasinda size sibalele ukuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo kodwa umathewa besisita hhayi okunye kubangelwa yikuthi asikwazi ukuthi ubunzima lobo sibusele akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ubana inhlubo zakho uzihambisele kujesu ubone ukubana asozobela umehluko yini asikhulele baba thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze sinike amandla okuqhubekela phambili ngojesu ngiyakhuleka amen.
Sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa loThani Banda yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza okwamagama athiye abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphenduke babe iziphukuphuku. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapho koBulawayo. Ngidlale emakhokhoba laphana. Ngaqala ukufunda eSt. Patrick's emakhokhoba laphana. Ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt. Columbus High School. Ngaphethela khona imfundo yami. Kodwa ngaqalisa ngidlala kuma-juniors. Kulenyanga ama-juniors ethinga okuthiwa i-East Top of the Town. Ngaqalisa khona ukudlala khona phana. Suka kuma-juniors laphana ngadlalela i-Monarch United. Suka ku-Monarch United ngadlalela i-Eagles. Suka ku Uthi futhi club ngadlalela iphembu leBoks ngo-1986 iphembu leIslanders yikho sathatha amakapa amaningi alaphana sasidlala sibili kokhanya isibili sisuka laphana kuBoks laphana idolo lami laselingihlupha ngasembukela kuDivision 1 ku-Eagles ibhola lami laphela khona phana.
UThani Banda wadlala indima enkulu kumaselanyama leli qembu lathatha inkezo eziningi isitsho esithi udiwo olufuze imbiza sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu.
Emulini yami ngilomntanami okuthiwa nguDina Rose Banda ukuwangena kunational team ezibapha ama-Mighty Warriors njalo ngilomfufa nami khathesi kuToto Banda uyadlala khathesi.
UThani uthi kunabadlali adlala nabo abahloniphayo ngoba babelazi ibhola okuzwayo.
Jabulela uZinto Ethu Raman Kumba uElvis Weske uBoy Ndlovu uLazarus Wampofu uFrancis Parkins njabulela laba kuhele njengadlala labo omadinda Ndlovu Peter Nkomo uDouglas British Mloyi uJerry Spanda uSam Spanda yibe ngathi ngabajabulela kakhulu. Ayewayengisupa angulwana uSanje Marini uyangani uyangikhathaza ngase sendlala ngale eRufaro Stadium uyangani hayi uphuma ngokhona kwakunzima but ngangicina mphumile kuye khona pha.
UThani usola kakhulu abanye abadlali bakulesi suku bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu.
Thina imali sasiyifuna but sasingatholi yani imali eningi kakhulu thina sasiconcentrate ngebhola lethu sasiconcentrate ngokudlala njalo ibhola lethu lali abantu babekhorisa ngasidlala abafana kabaswini beqine bega imali iyafunakala but abazama ukuthi beimprove imali bazayithola bengadlala bekhanya ukuthi badlaladlala imali bazayithola imali bakhona sebethenga ngamacembu vina phandle bathola imali.
UThani Banda olesikhathi wathatha umhlalaphansi njalo uhlalele lemuli yakhe kwantuthu zathunqa ngiyimele Studio 7 ikamera muEzra Chisa Sibanda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo.
Nkulunkulu baba siyakhuleka baba sicela kuwe nithandanisa siyafisa baba ukubona intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini kodwa sinawo amandla baba nakho siyalimwa siyafisa sonke baba ukubona mangabe sihamba singenazo izono kulo mhlaba kunzima baba siyamenya imihla nemihla sihlangana nezifo mposi noma sivala amehlo baba kuvela amathuna siyakhuleka nkulunkulu sicela kuwe jehova namandla
amen
sanibonani kustudio 7 ningabe ninjani lokhulumayo ke ngu-Edwin Mugaza ngokuhlala ngise-South Africa ngase-East Gate kodwa ngidabuka elizweni laseZimbabwe esilobela endaweni yaselahleka yikho lapho engidabuka khona
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bangangithola kunumber ezithi zona +27 62 95 31 531 532 ngizophinda njalo +27 62 95 31 532 njalo abayabefuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi ngicela isupport kakhulu nxa lingekho akukho lapho engingaya khona ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami ngibonge njalo nakuma supporters kunyeke nefamily yami engisupportayo ngiyabonga kakhulu
Let's go.
Edwin Mugaza esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.